sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 17 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
We will do what is needed to ensure
that wenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Amagqwetha amela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa athi unkosikazi Mugabe wazama ukumbhadala ukuze engahambisi lolu daba emthethweni laba, kodwa wona athi afuna abotshwe.
That is why Botswana is a strong advocate of the International Criminal Court.
Kulokhu okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idali le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba ledali lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantukazana.
Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekisa uZulu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Udaba lukankosikazi Grace Mugabe soludale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Amagqwetha amela untombazana wakwele South Africa othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokumthola elamadodana akhe kwenye ihotela kwele South Africa. Athi izithunywa zikankosikazi Mugabe zalanda luntombazana zizama ukumbhadala ukuze engasi lolu daba emthethwandaba. Kodwa amagqwetha la angamalunga enhlanganiso ye-AfriForum athi afuna unkosikazi Mugabe abotshwe lolu daba luthonisiswe emthethwandaba. Konke lokhu kwenzakala umongameli Robert Mugabe ekwele South Africa emhlanganweni weSADC. La unkosikazi Grace Mugabe lokhe ekhonale kwele South Africa. Kuvika uBenedict Nhlapho.
Lo mdumo wendizamtshina yeZimbabwe uBoeing 767 ngesikhathi ifika egcikeni lendizamtshina eWaterkloof Air Force Base eSouth Africa izolo ntambama ithwele umongameli Mugabe labanye abedlula amajuma amane. Umongameli Mugabe wakhangelela ukufika kwele South Africa ngolwesihlanu esize emhlanganweni weSADC, kodwa ugcine efika masinyane kuzohlenga umkakhe obhekane lokubotshwa ngamapholisa. Owesifazane kwele South Africa uGabriela Angels uvulele unkosikazi Grace Mugabe icala ngemva kokumtshaya wavuleka induma ekhanda ngesikhathi emthole labantu abakhe uRobert Jr. loBelamine ehoteleni abahlala kuyo eJohannesburg. Umama kaGabriela unkosazana Debbie Angels utshaya phansi ngentonga esithi ufuna unkosikazi Mugabe ayivalelwe ayijele ngesihluku asenze umntanakhe.
Make no mistake, I am very furious.
Ithukuthele kakhulu kakhulu. Aluba bengisenelisa ukumbamba ngezami izandla lezi unkosikazi Mugabe ngiqedelane laye bengizakwenza lokhu. Khathesi lolu daba ngilutshiya ezandleni zamapholisa.
Kodwa ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luthi seluthole isicelo kuhulumende weZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe avikelwe phansi kwesivumelwano seziphathamandla zikahulumende ezethekelela amanye amazwe ngepasipoti edizimele uhulumende. Kodwa-ke isiphathamandla sebandla le-Democratic Alliance umnumzana Stevens Mokgalapa uthi unkosikazi Mugabe akekho phansi kwalesi sivikelo.
She got in on a normal passport.
Ungene elizweni isebenzisa ipassport esetshenziswa ngumuntu wonke, hatshi le alayo evikela abathunywe nguhulumende. Ngalokho akekho phansi kwalesi sivikelo. Bekuvele kufanele ahle abotshwe ngemva kokudala leli cala. Amapholisa aluphathe buchapha loludaba seluze ludala ingxabano phakathi kwamazwi omabili.
kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo eAfriForum elegqwetha elaziwa kakhulu kwele South Africa uNumzana Herinel itshela bezindaba namhlanje ukuthi isibhalele uhulumende weSouth Africa imcebisa ukuthi akukho emthethweni ukupha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo leso kodwa kufanele abotshwe ayemiswa emthethwandaba. Unelutho unkosikazi Mugabe angaphiwa isivikelo bazagijima besemthethwandaba ukuyasikhipha leso sivikelo ukuze abotshwe.
We will do what is needed to ensure
that kwenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Sekulokwesabela ukuthi uhulumende uzakwekela unkosikazi Mugabe aphume elizweni okuzakwenza ukuthi loba esebuya abuye sisebenzisa ipasipoti elomvikela wabamele uhulumende okuzenza ukuthi angasabotshwa. Kodwa umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi ngeke ayendawo uhulumende aze atsho ukuthi kwenziweni ngaye.
So in this particular instance we had already put
bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Sekuvaliwe emingceleni, iziphathamandla zemingceleni sezitsheliwe ukuthi angaphumi, kanti laye akusimuntu okhombisa ukuthi uzabaleka.
I-AfriForum layo ithi izenza konke kwenelisayo ukuthi angaphumi elizweni engamiswanga emthethwandaba ngaleli cala, kodwa nxa engaphuma loba nini la azangena khona kuleli uzavalelwa ayethonisiswa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Lokhu sikudaba lunye. Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe esithi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokuthi inhlanganiso ethonisa amacala adalwa inkokheli eye-International Criminal Court ibumbe idale lamakhosikazi abomongameli abachaya abantu kazana. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni wokulondolozwa kwelungelo loluntu obwe umele ungenelwe inkokheli yeTibet uDalai Lama lamuhla eHabron, umongameli Ian Khama uthe iBotswana ilenkolo ngomsebenzi wenziwa yi-International Criminal Court i-ICC. Uqhubeke ethi kuningi ukwenzakala emhlabeni jikelele kuhlukuluzwa abantu mahlayana, ethi mhlawumbe inhlanganiso efanele i-ICC kumele icabange ukufaka idale lamakhosikazi abongameli ahamba echaya abantu kazana.
Kulokuvi okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba le dale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantu kazana.
Lokhu bekumgceke uthi umongameli Khama ukhuluma ebhekise kunkosikazi Grace Mugabe owetheswa umlando wokubhula kabuhlungu enye intombazana kwele South Africa ayithola elabantu bakhe abangabafana endaweni yeSandton. Omunye weZimbabwe oseHabroni olandela lolu daba uDumi Ncube uthi uma unkosikazi Mugabe watshaya lo ntombazana kulihlazo.
Njengomuntu omdala njalo futhi ungu-first lady welizwe, umuntu ohloniphekayo, diplomat, mboni ngathi into yenziwe nguGrace. It was shameful kuyayangisa, akwenziwa njalo nxa umuntu omdala uyakhuza abantwana kuhle. Lokhu asekwenzile nje kukhanya kuyinto eluhlazo, abazwe sebuninga ilizwe leZimbabwe kungasi kuyilizwe elikhokhelwa ngabantu abangelambeko.
Umhlangano kaDalai Lama lapho umongameli Khama akade ekhuluma khona ube ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi ubuntu ubuthu, ukhulunywa ngezenzo kanye lesiphatho esenza ubuntu. Kodwa uLama kade engekho kulo mhlangano kuthiwa kezwa kuhle, njalo ilizwe leChina litshengisele ungakuthakazeleli uhambo lolu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Matshobana Ncube uthi ubona angani unkosikazi Grace Mugabe uzagcina ethola ukuvikelwa phansi komthetho we-diplomatic immunity. Uthi kungenzakala njalo ukuthi unkosikazi Mugabe akhulumisane lo ntombazana lo abikwa emtshayile bavumelane ambhatale phandle komthethwandaba. Kubika uGibbs Dube, uGibbs Dube uxoxa lo Matshobana.
Into le ye diplomatic immunity into eyavunyelwana ngamazwe omhlaba nxa sikhangela i-1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations yona eyiUH ukuthi nxa uyisivakashi uselizweni labanikazi nxa ungathi uphambanise ulakho ukuthi uvikele ukuthi ungabotshwa. Lapha sikhangele kakhulu abantu abafana nabantu abakuma diplomatic missions esingathi ngama embassies or ama consuls, ama ministers of foreign affairs, ngoba bahamba kakhulu behlangana labanye babo emazweni atshiyeneyo bexoxisana lokhu lalokhu. Bese sikhangela also umongameli welizwe ngoba laye uyahamba efika kwamanye amazwe evakashi. So ekugcineni uzathola ukuthi kulesivumelwano ukuthi nxa omunye walezi zivakashi eselizweni elithize zingathi zenze icala zivikele ukuthi zingaboshwa. Nxa sikhangele umuntu onjengo-first lady angilaqiniso ukuthi iSouth Africa yona ikubeke njani, kodwa uzathola ukuthi amazwe amaningi kulandelwa i-Vienna Convention ale esingathi umthetho esingathi thina i-Privileges and Immunities Act. So i-Privileges and Immunities Act le uzathola ukuthi i-government from time to time iyafaka i-gazette lapho elista khona abantu aba-covered by immunity.
Unkosikazi Grace Mugabe kuthiwa uhambe kwele South Africa siyakhangelwa kumbe uyahlolwa lapha alimala khona njalo kukhanya ngazani besebenzisa i-passport ebhalwe business. Nxa kuthi kunjalo kuyamele kukhanyiswe njani nxa ukuthi befuna ukumbopha?
Le is more of a political case than a normal case. And then ama-lawyers akhe nxa esitsho ukuthi afuna ukuthi lonkazana abhadalwe ama-medical bills lama-damages angabe ethe abakhona ngenxa yokulimala kwakhe. Ngibona layo usisi lo angakubona kungcono ukuthi aphume elo ukunya kuphethe esandleni.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Oku live talk lamhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table sixoxa ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe owetheswa icala lokuchaya untombazana wakwele South Africa.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abebutho lakwele Melika babika ukuba bahlasele indawo zamalwa icatsha esiMoslem. Aweqembu le Al-Shabaab babulala amalunga alo ayisikhombisa ngokuphosela amabhomba besebenzisa indizamtshina zabo zebutho.
Umthethwa ndaba wamazwe womhlaba owe-International Criminal Court usunqume ukuba u-Ahmed Al-Faki isinodi sesimuslim sihlawule izigidi ezedlula izintathu zamadola i-$3.2 million ngemva kokutholakala elecala lokudiliza izakhiwo ezigcinelwa khona imali.
Icala lokutshaya untombazana wakwele South Africa eletheswa unkosikazi Grace Mugabe selidale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu endawanye lo senator Sthembile Mlotshwa webandla le-MDCT onguye osungula lingxoxo.
Okuqala kanti asikhangele sibone isimilo sikamama okuthiwa ngu-First Lady welizwe ukuthi isimilo nasiqhathanisa lezimilo zabanye omama abanezikhundla ezifanayo ukuthi esakhe sinjani. And nasiqhathanisa nesimilo sikamama u-The Mate uSally Mugabe uzabona ukuthi isimilo esinjani. Then nasikhangela futhi ukuthi athathe inyanga le ka-August eyi-Women Month ukuthi azobhidisa amandla akhe ebhidiza unkazana lo emwonela impilo yakhe. Sekungani kuthwala unkazana le yiyo lidlwangudlwangu kati abadlwangudlwangu ngabantu abakha sebemekisule lokuthi bahlale naye emzini wakhe ngoba lokhu abadingisa khona kwamanye amazwe kukhona lapha ekhaya udlalisa imali yelizwe nje esenzela khonokho ukuthi abantu abakhe bafunde khonokho asebekwenzile.
Nkosazana Mathuthu, wena uthini ngodaba lona?
Hey Gandhi, mina ngingathi ngiyethukile. Okokuqala nje i-reaction yami uma ngisizwa le nto ngiyethusile, bengicabanga ukuthi ngamanga until ngize ngithunyele isithombe ngomunye umuntu ukuthi mina njengomuntu lapha eSouth Africa onenhlangano ebhekele abantu besifazane, abantu abanjengomama uGrace Mugabe ngabantu esibhekele ukuthi sibukele kiwo ukuthi abantu besifazane bavikeleka kanjani, asibhekele ukuthi sithole ama-advice kibo ukuthi thina njengoba silandele emuva sizame ukuthi simela besifazane sisebenza kanjani ukuthi simela besifazane. Kodwa ma kujika ukuthi ma uthola sithola inkulumo ezenzakala ezinjengalezi ukuthi lo muntu wena okhangelela ukuthi kube nguye wena obonela kuye obayisibonelo kuwe eyenze le nto wena oyilwela ukuthi ingayenzakali kunyethuse kakhulu. Angikhathali ukuthi lo mntwana ubekayenzeni, angazi nokuthi ubekamthole esenzani noma bekamthole intshontsha kumbe bemthole ebulala umuntu noma bemthole esenzani. Akukho umuntu olemvumo yokufaka umuntu isandla ikakhulu lapha thina sibhiyozela inyanga yabesimame kunale nyanga ka-August. Just last week we-Women's Day besilo mcimbi omkhulu lapha thina sibhiyozela ulanga labomama sisitho sithi omama bangahlukunyezwa, sisalwa lokuthi omama bahlukunyezwa ngobaba. Asikhangelelanga ukuthi omama bephinde behlukumezane bodwa.
Yes, siphenduke kuwe mamlotshwa. Anti esintwini kudala kwakuthi umntwana ngumntwana kungakhathalekile ukuthi ngokabani wawungamfaka isandla.
Khangela ubone ukuthi abantwana abakhe sebele minyaka emingaki ngoba nxa omunye wakhona ele minyaka engamashumi amabili lanhlanu omunye la minyaka engamashumi amabili lanye kuyatshengisa kuhle ukuthi sebeqalisile ukwazi ukuthi umuntu ongumama yinto anele sebeqalisiba nobungane obujulileyo lo muntu ongumama. So-ke akusosimanga emntwini wonke ukuthi abantwana bangako babe sebelabangane abangabantu abangomama njengalo nkazana. So-ke manje-ke pho unkazana lo abe sesithi asebe umama sesimeke asebenzise isisindo sakhe njengo-First Lady aphinde asebenzise laba abahamba naye abangobaba ukuthi avele ayethusele umntwana lwana ngendlela umntwana leyo angayaziyo and okuzamhlupha impilo yakhe yonke indlela okwenzakala ngayo. Then abe sesithi yena ulungisa uludo kuyatshengisa kuthi ukuthi umama lo uvele yena akakwazi ukuthi abantu angabaphatha njani ngoba ungazi kukhangele even nxa ekhuluma emhlanganweni yakhe asithathe indaba ayekhuluma ngayo eyokudiliza omnye umama owayengumkhokheli akhulume ngendaba leyo phambi kwabantwana besikolo abangamankazana ekhuluma ngokuthi umama lo uyiqueen bee ukhangele ukuthi kuthoni kulabana abantwana kutho ukuthi ukukhokhela ukuthi umuntu ongumama ahawukele ukuthi angakhula abe ngumkhokheli akwenzakali ngoba ungakhokhela usuyahamba uchothoza indawo zonke ngabanye omama. So engikuthoyo ukuthi yena yena ngokwakhe yedwa angaza kababuthi abantu and angaza kababuthi omama and angaza kabamele omama ngoba uwenza izinto zakhe engenzi njengomama ofani nasemthetho.
Nkosazana Mathuthu, kungako singathi yiloko okuthiwa ngesilungu uluze nje ithemba kodwa yena engumuntu olungileyo?
Ezi ukuluza ithemba ngiyakubona wonke umuntu naye ithemba futhi unesikhathi lapha eluza khona kodwa okuqakathekileyo yokuyicontrola. Ngabe kuthiwa ngumama oluza ithemba kusho ukuthi ngabe silezigameko eziningi ezenzekayo kakhulu sisizwa ngabantu abakho ukuthi bachayiwe ngoba emalangeni nje kuye wathiwa bayenza ukuthi lokuthi bangani baphuma lapha kuma-social networks uthiwa bayenza ukuthi lokuthi ma uyikuthi ngempela umama ole-short temper I think the medical we wanted to go back abandon. I go back same thing. Go back. Charity begins at home. Yonke into nje izaqala la ekhaya ukuze usithemba yakhe siziphumele siyabonakala laphandle la ekhaya usuke wayenza kodwa ngoba ayikasika ayiboni senzeke ekhaya angeke ngithi ishort temper ngoba kube ishort temper ngani silele silaye lapha ekhaya ihistory yakho uyikho kwabakha abantwana kuqala.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubexoxa endawonye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le MDCT.
Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lithembise uZulu ekuqaleni kwalinyanga ukuthi lizadinda imali yohlobo lwama-bond notes engangezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million emizameni yokuqeda ukusilela kwemali lokhe luqhubeka lolu dubo abantu betshona besendwendweni emabhanga. Sehlulekile ukukhulumisana losibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka ngodaba lokuthi imali ayithembisayo le seyafakwa na emkambo wemali kumbe khona izafakwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngize khona u-economist uProsper Chitambara esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini kodwa yena bechasisa ngiyavumelana naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi uthi vele abantu kabanamali yokuthenga yikho kungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona wafakwa imali emsikeni i-Reserve Bank angiboni ukuthi kunceda lutho.
Iyona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungathi uyifake kawukusoze kukhanye ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo ngoba vele sokule deficit vele sokule godi kutho ukuthi vele sikuthwele nje amagabha avuzayo kawukusoze kukhanye uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali isingenile kodwa kulaba abalandelela ama-unit akhona emali amanumber la akhona khona kodwa abakakhulumi ukuthi sebeone imali entsha angikhole ukuthi seyangena imali yakhona.
Sesondele umpalakazi ikhefe elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga ubona uyabe umi njani umumo ngo-December lapho?
Kuyakumimanzonzo ngoba kuzahlangana lesikhathi esane sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga inhlanyelo ngapha bona omgabe wakhuma ngowe-command agriculture ukuthi ukuthi vele imali yakhona eyabe vele i-on high demand abantu bazaqala ukuyidinga lokuyifihla kungaze kukhunywe indaba yamabhonus ngo-November yikho lapho zaqala khona inkinga. So zabona ukuthi khona fana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa bayilungisise amadare e-Reserve Bank.
Izisebenzi zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicila ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu antsho sezathi na umongameli welizwe sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali eninganyani. So izisebenzi zizacilwa bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo imali yakho nabasuze bayisebenzise ngoba vele iyabe ziyinombo yokufuna kodwa bona babefuna phela ikheshi yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi sesilinikile bonus kodwa imali yakho imali yakho iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzavezi ukuqili benjani u-PF yena.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare.
Okay sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le-North Korea selenze kwaba lokuthobelana okumangalisayo phakathi kwelizwe leli lemelika kulandela ukulolonga kwalo kwezikhali zembubhiso esabekayo ezenuclear weapons. Uhulumende kamongameli Donald Trump ebambisana labanye amazwe usekubone kufanele ukuthi achayele phansi ngapha ekhulumisana ngokupholileyo lohulumende we-North Korea. Ukubone njalo kufanele ukuthi kufakwe izijeziso zenotho kulelo lizwe ukwenzela ukuthi ele-North Korea limise uhlelo lwalo lokulolonga izikhali lezi. Umnumzana Rex Tillerson unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department lalo obona ngezomvikela umnumzana Jim Mattis bathi bakubone kufanele ukuthi bachiyane lalokho okwakusenziwa ngohulumende abadlulayo ababethobeka okumangalisayo nxa besebenza udaba lweNorth Korea. Bathi okwamanje baqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi i-strategic accountability abathi luzakwenza ukuthi eleNorth Korea liveze konke likwenzayo ekulolongeni izikhali lezi. UMattis Lo-Tillerson abalobe umbono wabo kumaphephandaba bathe uhlelo lolu lusekelwa ngohulumende abanengi abakuqela eleChina elilenotho enengi okumangalisayo kweleNorth Korea. I-Melika ithi amazwe wonke kumele asebenze ngamandla wonke ukwenzela ukuthi ilizwe leNorth Korea lingasenzi izikhali zembubhiso ezenuclear weapons. Kusenjalo ilizwe leSouth Korea seliqalisile ukuzivikela ngokuzakhela uthango lokuvimba inkafu lakufa elakho ukuphoswa ngeleNorth Korea nxa kungavuka impi phakathi kwelizwe leli leMelika.
Alolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Kwezemidlalo lamhlanje, Kawasaki ukuyaphatheka kumncintiswano weSuper Power Cup obumele uqhutshelwe eFrancistown kweleBotswana. Amaqembu ezenguqu athi ele Highlanders lele Dynamos ngemva kokuba abaqoqi balumncintiswano abe Joy Foundation bengasafakanga imali ebezithenjiswe abadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Usuphenduke yize umncintiswano walonyaka wenkezo yeSuper Power Cup wona ube kumele ungenwe ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe yagoqela ele Highlanders kanye lele Dynamos kanye lamabili awaseBotswana athi ale Tafiki kanye lele Mochudi Centre Chiefs. Lo mncintiswano ube kumele udlalwe ngomgqibelo kweleBotswana edolobheni leFrancistown kodwa amaqembu aseZimbabwe athathe isinqumo esokuba engahambi ngemva kokuba inhlanganiso ibiqoqala imidlalo eyeJoy Foundation ingasafezanga izethembiso ezokuba lawa maqembu azathi ephakama elubhekisa ngaphesheya komfula uRamaqhwebane esephiwe imali yokubhadala abadlali abakade bezaphatheka kule midlalo. Ekhuluma lentathe lezindaba edolobheni lakoBulawayo namhla emini, isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthe yena lesi sinqumo basithethe ngoba bezivikela.
We want to have things sorted out as per the contractual agreement.
Yesifuna ukuba izinto zihanjiswe kulandelwa izivumelwane ezalotshelwana phansi. Njalo kungalandelwa kwazo kukhomba ukuba singabhekana lezinye ingxaki phambili. Yikho kungcono ukuba sihle singasukumi sisiya khona le ukuze sizivikele kunhlupho ebesingabhekana lazo nxa sesikhona ngale.
Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Teddy wayethembise ukuba amaqembu azaphiwa imali kulamaviki amabili phambilini kokuba limidlalo iqale kweleBotswana. Njalo abadlali bonke ababezakhethwa ukuba bedlale kulo mncintiswano bebekhangelelwe ukuba bethole inkulungwane ezinhlanu zamapula. Akusikho kwakuqala ukuba inhlanganiso yeJoy Foundation ipheke imboza efana lale njengoba ngomnyaka ka-2012 baqoqa umncintiswano ofanayo owangenwa ngamaqembu amane akweleBotswana wona aze athola imfanelo zawo sekudlule inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso yePremier Soccer League ibisidlulisele phambili imidlalo yeligi yangempela viki yesiya kuyo obekumele idlalwe ngamaqembu lawo obekumele ayidlala kweleBotswana. Njalo iqembu leHighlanders bekumele lemukele lecholocho kuthi ele Dynamos bekumele livakatshele ele Haumain. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Unkosikazi Grace Mgabe ubikwa ezame ukubhadala untombazana amthaye wamlimaza kakubi kwele South Africa ukuze engahambisi lolu daba emthethwandaba kodwa amaqwetha akhe athi afuna abotshwe.
uMongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Kwanelo kwalamhlanje mdwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.